kubulawa kathina sesizungu into esizisa ubuhlungu kakhulu ngoba nqa sikhangela ukuthi ufele hambili kwethu echaywa ngamantshe ngabantu bezanu PF and njalo nqa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owechuru constituency lapha adokumele khona siintroduce amakandidate yethu azasimela kuconstituency yona le umhlangano lowo kade usemthethweni lamapholisa bebikela ukuthi kule meeting yona le kodwa sibone izanu PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenue bathi amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu so yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi isihluku bani ukuthi baze befike to the extent wokuthi wakubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo kugoqela obaba o-over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abatshayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezanu PF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nxa likhangela even amavidiyo lawa ade bhoda kuma WhatsApp maningi kakhulu bekulesiqhuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibaphi abantu so yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla kodwa thina sithi hayi abantu bezimbabwe bayazi bazazi inkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuzanu PF so ngabe ngaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.